Siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlaka 14 Nhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Lingalitshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela imoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ngifike lapha ngiyabona kuma 26 ngathola very queue very sitsha khona lephambili. Kulala kudividiwe kulabantu abadala kodwa amalayini angikhona ahambi. Lapho esime khona esiqale khona ngibona ingathi siphonga uchova kungeni kabili kathathu.
Asebathatha umhlala phansi bethola imali zabo zempentsheni emabhanga amancane njengabo CAPS le-POSB bakhala ngokuthi baqhubeka beyithola nzima. Owake waba ngumphathintambo wezemali uDr. Samuel Mbengegwi kasekho. Umkhosi wokuthi ilizwe leZimbabwe lisebenzise amaranda kwele South Africa uya ulokhu ukhula kulandela ukusilela kwedola leMelika emabhanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Asebathatha umhlala phansi bethola imali zabo zepentsheni emabhanga amancane njengabo CAPS le-POSB ayiwo asetshenziswa ngabangela mali eningi, iningi labo elingabantu asebeluphele baqhubeka beyithola nzima imali. Ngalesi sikhathi kulokusilela kwemali eZimbabwe, uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukusilela kwemali kubhahe kakhulu emabhanga amancane agoqela oCAPS, POSB lamanye amancane, ikakhulu abasekuphumuleni laba sebezodinga iholo labo lepentsheni. Iningi laba bantu bahola ikhulu lamadola kusiya kwamabili ngenyanga kodwa bayithola nzima, okuyinto engajabulisi la amakhehla lezalukazi bethi kusobala ukuba bengasaqakathekiswa nguhulumende lanxa balisebenzela kanzima leli lizwe ukulithuthukisa besaqinile. Omunye walaba bantu ngunkosikazi Nokuthula Jethe ovuke emadabukakusa esuka kobhora komrewa ukuzadinga imali yakhe yempentsheni.
Ngifike lapha ngiyabona kuma 26 ngathola very queue very sitsha khona lephambili. Kulala kudividiwe kulabantu abadala kodwa amalayini angikhona ahambi. Lapho esime khona esiqale khona ngibona ingathi siphonga uchova kungeni kabili kathathu. So senze ngahlala phansi ngithe ngicela ukuthi ngihlale phansi ngoba sengiyisikhathi esiningi mphumuze inyawo.
Unkosikazi Jethe labanye bebeziqinisa belethemba lokuba bazoyithola bethi kungekho ngenye indlela ngaphandle kokuwulandela lowo mzila wabantu kade bezodinga imali zabo.
Ngibona ukuthi vele kuchuthiswa kuyinhlala yenza ngoba la last month futhi bekunje. So last month ngikhola ngabuya ngama-4 ngoba sikada amabhasi avele emreyo. Ukuthi ukubuya lapha kwangikhona lakho ufika lapha ngiyabona sokungama-1 hour maybe akungena etown. Ngafika lapha ngama-4 okwanamhla kungcono kulo last month ngoba last month iqhubi hamba this time lokhu esimile. Kodwa abantu bayangena asazi phakathi ukuthi imali ikhona kumbe nayikho.
Kumele athole phose amakhulu amabili amadola $190 yemali yakhe empentsheni ngenyanga unkosikazi Jethe. Efisa ngaye uyanelisa ukuyithola yonke imsize kundleko zangekhaya kodwa enganelisi ukukwenze lokho ngoba isidliwa zindleko zebhanga osekungezelelwa yikwanda kwenhambo azenzayo ukuyayithatha.
Vele sokusiphambanisa kakhulu ngoba khathesi ukuthi ngithi i-school fees sabantwana angaqeda ukubhadala ngoba ngithatha mpijana. If uthatha yona leya encane sokufanele ukuthi ngihlephune futhi ngithole imali yokugada, ngithole imali yokuthi isichebo ukuthi ngibhadale kuhle kuhle le mali yangikhona isangikwanele.
Amabhanga la abikwa enikeza abantu $50 amadola kuphela sikhathi sonke. Okusuka kube ludubo olongezelela kunkinga zezalukazi lamakhehla la yikuba yibo asebenakekela abazukulu abachiywa ngabantwababo ngenxa yesifo segciwane lengculaza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Owake waba umphathintambo wezenotho uDr. Samuel Mbengegwi kasekho. UDokotela Mbengegwi obe ngumbalisi ekolitshini leGreat Zimbabwe University eMaswingo ubhubhele esibhedlela seAvenues Clinic eHarare lamhlanje ekuseni ngesifo esingaqanjwanga. UDr. Mbengegwi obe ngumne wabo kwake waba umphathintambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uDr. Simbarashe Mbengegwi uke waba njalo umphathintambo wezemfundo yaphezulu wezokuthengiselana lamanye amazwe omhlaba lezinye izikhundla eziningi kuhulumende.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umkhosi wokuthi ilizwe leZimbabwe lisebenzise amaranda kwele South Africa uya ulokhu ukhula kulandela ukusilela kwedola leMelika emabhanga. Lumkhosi waqala ngesikhathi sikahulumende omanyano lapho wayengumphathintambo wezemali uMnumzana Tendai Biti wathi kumele ilizwe lingene kumanyano weRand Union ngoba kwakuzaphathisa ilizwe kudaba lwemali kodwa abanye ababekuhulumende lo bengabezana uPF ukubalisa lo mungameli Mgabe bala ukuthatha inyathelo leli. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uMnumzana Busisa ngiyaphinda njalo sixoxe lenye ingcwethi ecubungula ezenotho uMnumzana Ncube laye othi irandi kumele lisetshenziswe hatshi idola leMelika.
NgesiNdebele kulomutsho othi abandlwane benja nabathungululi langalinye nanqabezele langalinye. Lo ngumbono engikhumbula kahle ngisasebenza eZNCC ngo-2009 uWestman Ncube esesengumminister owawufakayo wacaca ukuthi yiyo kuphela indlela enganceda leli lizwe. Mina usele ungumholo wami kuze kube namuhla ukuthi as long as kusetshenziswa i-US dollar asisozi loba sifisa kanjani ukuthi siwukhweze umnotho waleli lizwe ngoba uhle uthi impahla ezenziwe eZimbabwe zidule kula ezenziwa emazweni angomakhelwane okwenza ukuthi kube nzima kubathengi ukuthi bazithenge bagcine bethenga impahla ezivela kumakhelwane. Yiko kuphela ungasiqedela udumo njalo ungancedisa ukuthi ilizwe lethu linjani likhulu.
Irandi lona lingenye imali emele isetshenziswe kusemthethweni elizweni kodwa abantu bakhanya begijimela idola. Kanti kuhamba njani khona?
Hayi kabagijimeli idola abantu. Inkinga yeZimbabwe ukuthi isilizwe elungumgodi wabaphansi abathi nxa bekhangela ulutho ubakhangele ukuthi bazayenza njani imali. Okokuqala kwasuka kwaba lento okuthiwa yi-cross rate leyo. I-cross rate le eyingasebenzisi i-official international rand to the US dollar rate. Wawuthola ukuthi irate esetshenziswa ezitolo lakwezinye indawo lapho kuthengwa khona yayiphezulu ngaso sonke isikhathi kulaleyo eyabe iyi-ruling at that day. Okwenza kwathi lo obambe irand wabona ngani uyaqhileka nxa esebenzisa irand. Osuku kwasokusenza ukuthi mina nxa ngibambe irand ngiqale ngibhode ngidinge ozanginika irate ephezulu. Ngiqale ngibhode ngidinga amadola ngidinga ozanginika irate ephezulu phambi kokubana ngiye esitolo ngoba nxa ngisebenzisa irandi ngiyabebona nathiwa ngiyaqhilwa. Kwabuya futhi lezikolo zaqala ukwala ukuthi abantu babhadale ama-fees ngerandi sithenga kubhadalwa ngamadola. So ngaleyo ndlela-ke abantu bekhangela ukuthi bayaluza ngokuthi nxa bethule amarandi abo baqala labo ukuthini babone enye indlela ukuthi hayi nxa ngile randi lami ngizaligcina ngize ngilinike lo ozanginika i-rate ephezulu. Yiyo kuphela isizathu sakhona. Konke lokhu kwenziwa yibuphangi lobugebengu babantu beZimbabwe ngesikhiwa abakubiza bethi i-rent seeking and arbitrage.
Manje-ke nxa sikhangela lona udubo lwemali ubona ungani ludubo oluzaphela yini ikakhulu nxa sekubuya ama-bond notes laza?
Luzaphela nxa ama bond notes ezabuya luzaphela kodwa ke mina engilokho engikutsho ukuthi ukwenza ukuthi iUS dollar libe yilo imali esebenza kulezi lizwe akusoze kulincedise leli lizwe ivele nje into ezanceda leli lizwe yokuthi sikhangele enzansi khona ngale sisebenzise iRand siyabe singalahlekanga kakhulu kuvele nje amazwe wona lawa ungachiya uTswana leZambia probably amazwe wonke langomakhelwane iRand yilo alisebenzisayo imali zabo zihamba zilandela iRand ngombono wami nxa singenza sibili kuhle ngokusemthethweni sivumelane neSouth Africa ukuthi kusetshenziswe iRand kungaba lula lokuthi idola leZimbabwe libuyele ngoba lizabe lilandela iRand libe lingazimelanga zodwa libe lilandela iRand ivalue iRand.
Hello ke ngumnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecubungula zomnotho welizwe bekhuluma le Studio 7 ecingweni ekwobulawayo.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection sikhangela ilanga lokuqhakathekiswa kwabasakhulayo bezwekazi leAfrica iDay of the African Child. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo.
EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe ezwekazi leAfrika ngolwesithathu ekunanzeni ilanga leDay of the African Child. Abasakhulayo bethwele nzima ngokusilela kwemisebenzi njalo abaningi bengenelisi ukuthola imali yesikolo. Ilanga leli lahlelwa ngumanyano weOrganization of African Unity, wona owawusaziwa ngokuthi yiAfrican Union ngo-1991. Ngenhloso yokukhumbula abantwana besikolo abadutshulwa bafa ngesikhathi somvukela weSoweto kwele South Africa ngomnyaka ka-1976 bekhonona ngohlonzi lwemfundo eyayiphiwa abensundu nguhulumende woncindezelo. Ilanga leli linanzwa ngamazwe amaningi ezwekazi leAfrika. EZimbabwe khona abasakhulayo bakhala ngokuthi ngaphandle kokusilela kwemisebenzi amalungelo abontanga kahlonitshwa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeWorld Federation of the United Nations Association, umnumzana Macleo Mafumo.
Ngibona ilanga leli qakathekile kakhulu, especially kulabantwana lapha abeZimbabwe. Jo abalama situations are tough. Khathethe singakhengela abantwana abaningi abahambi esikolo, abantwana abaningi abakwanisi ukuthi bayenze anything. Abantwana abaningi futhi khathesi abakwanisi ukuthola into ezifanana leindawo zokuhlala, into zokudla. Singakhengela indawo eziningi lapho eHarare leBulawayo, abantwana abaningi sebegcwele emgwaqweni khonapho bedinga ukuthi bengaveka njani endaweni zabo zokuhlala.
Amalungelo abasakhulayo kanye labantwana wona ungathi ayananzwa yini?
Amalungelo abantwana ngikhangela lapha eZimbabwe into ekuthi singazidinga even iconstitution emaphepheni amaningi, into zangkhona zikhona but ngase zikhangela ukuthi ziya-implementeka yini, yikho kule problem yangkhona. But sikhangela into zangkhona even ama-platforms okuthi abantwana abaningi bayakwanisa ukukhuluma khona, singakhangela kule junior council, kule junior parliament, ngama-platforms ukuthi abantwana bayakhonisa ukuthi bakhulume. But nxa sikhangela futhi ama-platforms wona lawo, abantwana abangikhona into abafanele ukuthi bakhulume, into zangikhona eziningi ziyabe ziprogramiwe ngama-program organizers angikhona ukuthi sebezifuna ukuthi likhulume ngento ezinje. Kungakwanisa ukuthi bekhulume direct ukuthi into ezenza ukuthi babe ama-situations abe khona khathesi ukuyini kwangikhona i-root problem yangikhona.
Kuyini obona kumele kwenziwe ukubana amalungelo abasakhulayo kanye labantwana ananzwe njalo alondolozwe ngokugcweleyo?
Mina ngithi njengama junior parliament, ama junior councils kufuze ukuthi abe transparent. Even abantu abangkhona aba-elekta abantwana ukuthi bangene ama platforms anjengalowana kufuze ukuthi kube transparent. And i-voice eliyabe lizaphuma khonapho ema-discussions abayabenza khona, ama-debates abayenzayo, kuyabe kufanele ukuthi i-voice libe represented ngase singena i-main parliament yeZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Macleo Mafumo isiphatha amandla senhlanganiso ye World Federation of the United Nations Association ubekhuluma icingweni lo ntungamile inkomo we Studio 7 eseHarare. Alingakhohlwa ke lamhlanje kuhlelo Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabatsha olwe the connection sikhangela ukunanzwa kwelanga le International Day of the African Child. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Ukunanzwa kwelanga lokukhuthaza ukuzwisisa isimo sohlupho lwejabu elingelambala opheleleyo i-albinism lamhla kuza ngesikhathi inkolonkolo kanye lokungazwisisi isimo lesi sokuchiye inengi ezwekazi le-Afrika lisengozini yokulahlekelwa impilo ngenxa yemikhuhlane lokubulalwela izitho zomzimba. UNothando Sibanda usipha lolu daba.
Isinqumo sokubeka ilanga lokunanza lesi simo zathathwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ngolwezi ka-2014 ngemva kokunanzelela ukuthi ukungazwisisi kuningi labantu kanye labezempilakahle kufaka impilo zabantu abalaso engozini. Ukunanza leli langa lonyaka kuza ngesikhathi ukubulawa kwabantu abalalesi simo sokumemetheke ngaphandle kweTanzania okokuvame khona kweza eMalawi lapha osokubulewe amachumi abantu izitho zabo zisetshenziswa zinyanga ezigangileyo. Unkosikazi Nomagugu Nkomo eyisakhamuzi uthi ukubulawa kwabantu abalalesi simo kubangelwa ukuswelakala kolwazi olwaneleyo emphakathini okwenza abantu bakholwe inkolonkolo ezenza babulawelwe imizimba yabo.
Kula ama-beliefs ona lawo ukuthi abafi kumbe ukuthi izikin zabo inwele zabo ziyasetshenziswa for imithi.
Unkosikazi Netsayi Moyo ongumongikazi uthi kuqhakathekile ukuthi uzulu azwisise ukuthi lesi simo sibangelwe kungahlangani kuhle kokuthile emzimbeni.
I-albinism ngumumo lapho umuntu azalwa ngathumbe emhlophe engumuntu omnyama.
Lokhu umumo lo ayisiko ukuthi umuntu uyabe loyiwe ubusuzala umntwana ole albinism. Kutholakala kuma genes, it's genetic, kuyatholakala emulini yakwanza ukuthi kuzalo omunye oyi-1 elayo albinism omunye engela.
Unkosazana Marita Dungeni okhangela amalungelo oluntu uthi lanxa izihlobo zingela nketha bechabi nxa ilunga likulesi simo akunjalo lapho kuhlanganwa labantu nje. Ugcizelele njalo ukuqakatheka kokuthi abantwana bazalwa belalesi simo bakhuthazwe ukufunda ngoba nxa bethe baphumelela kuba lula ukuthi bazwisise ukuqakatheka kokuzivikela lokuya kubodokotela njalo nje ethi abaswele amathuba baphila nzima ngoba behlezi bebhekane lendubo zokuxathuka kwesikhumba, izilonda kanye lokungaboni kuhle ngenxa yalesi simo. Abezempilakahle bathi umumo lo ngeminye eminingi ebangelwa ukuswelakala kwemelanin eyiyo eyenza isikhumba somzimba, amehlo kanye lenwele kube lombala. Lanxa lumumo uzwisiswa ngabezempilakahle, iningi ikakhulu kuzwekazi le-Afrika lile nkolonkolo ngabantu abalalesi simo, abanye kungabathi buthakathi, abanye kungabakholwa ukuthi laba bantu bayasebenziseka ekulungiseni imithi yokwelapha lokuthakatha eqine kakhulu okuyimbangela yokuthi i-UN ibeke ilanga lokuxoxisana ngalesi simo. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.
Ugatsha lukahulumende olwe Public Service Labour and Social Welfare lumanyene lenhlanganiso yeWorld Vision benze umbukiso eNkayi High School oqondisa abafundi ukuba bathathe ziphi izifundo ngenjongo yokuba bafunde belungiselela ukufundela imisebenzi emakolejini emfundo yaphezulu. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ekuvulweni kombukiso wezifundo eNkayi High School, uDokotela Heron Dube osebenzela isibhedlela senkayi ukhuthaze abafundi ukuba noma behamba imango emide besiza ezikolo kuqakathekile ukufunda ngoba laye wadlula ebunzimeni obudlula kumbe obufana lobabo bokuhamba umango omude lendlala.
Kuhle kakhulu ukuthi abantwana babekwazi ukuthi ayisibo bodwa abadlule ebunzimeni ngoba lathi sinje so sesadlula ebunzimeni obukhulu kakhulu. Sasihamba imango emide kulesikhathi lapho engangihamba khona 12 kilometers ngisiya esikolo, 12 kilometers ngibuyela ngekhaya.
Umfundi weHlangabeza High School onguye njalo okhokhela abafana uShelton Mtali uthi laloba abafundi bebhekane lobunzima bayabonga uhlelo lokubabonisa ukuba bafunde ziphi izifundo ukwenzela kusasa sebesiya emakolitshini.
Ngizathanda ukubonga iprogramu ye-career guidance i-career esincedisa kakhulu especially thina esimasikole esima-rural areas kakhulu. Iproblem esifesayo kakhulu lapha kuma-rural schools ukuthi ngikhona akula ekosha so sifunda singakwazi ukuthi ngikhona empilweni sifuna ukuyenzayo.
Isikhulumi se-National University of Science and Technology, i-NUST, uNkosikazi Lindiwe Nyoni, uthi iningi labafundi enkayi alazi ngekolitshi yabo njalo sebekhangelele ukuthola abafundi abasuka enkayi ngoba uhulumende usezaqalisa ukufundisa amasayensi ezikolo zalumango.
Njenge-NUST, i-National University of Science and Technology, siyajabula ukubana sibe lethuba leli elokuza lapha enkayi ngoba siyananzelela ukuthi baningi abantwana abasuka kulesi sigaba abangaziyo ngokuthi kulento okuthiwa i-university, specifically i-National University of Science and Technology. So kulithuba kithi elokuthi sizo khuluma ngokuthi i-university leyi ifundisana njalo ukuze ungene kuleyo university njengomntwana wesikolo kufanele ube lana.
Isiqinti senkayi sibhekane lohlupho lwezikolo ezingumango okuthwalisa nzima abafundi abafika esikolo sebediniwe njalo ukusilela kwamanzi lendlala kubambile. Abamakolitshi kunye labezinye ingatsha zikahulumende bebethe gwaqa enkayi ngenhloso yokuthuthukisa ibanga lemfundo noma nje kuyindawo ephansi kakhulu kwezentuthuko njalo uphenyo olwaphuma ngesikhathi sokubala abantu olwe-census lwaveza ukuba ubuyanga buphezulu kakhulu enkayi uma kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi. Ngingunompumelelo Moyo.
Ukuhlelo lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamhla sehlaziya udaba lokwebiwa komkhonto ocatshangelwa ukuthi ngowenkosi uLobhengula kaMatshobane. Umkhonto lo ubugcinwe endaweni ebizwa ngokuthi Old Bulawayo Natural Heritage Site. Umsekeli wesikhulumeli sogatsha olubona ngezemvelo ezigcinwe nguhulumende uNkosazana Senzeni Khumalo utshele iphephandaba leSunday News ukuthi umkhonto otshontshiweyo kawusiwo owawuthwalwa inkosi uLobhengula. Uthi lo ngowalolwa wenziwa njengokaLobhengula. Kodwa-ke abendlini yesikhosini abakokhumalo bacabangela ukuthi umkhonto kaLobhengula yiwo mpela owatshontshwayo. Kambe sitshoni isigalesi kwelemandebeleni. Ukuze sihlaziye lolu daba ke sizwe umnumzana David Mhapinyana Ngwenya oyingcwethi kwezamasiko esintu njalo oyinyanga elodumo exoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Kusho ukuthi lokho yikuganga okuphindeneyo. Abemuseum ngabatshele isizwe ukuthi bazamani ngakho lokho. Njalo wona lowo mkhonto asikaze sizwe ukuthi umkhonto kaLobhengula ukhona. Bekuyimfihlo mhlawumbe kangikwazi kodwa-ke angikaze ngizwe mina ukuthi umkhonto kaLobhengula ukhona. Nxa ukhona kungani isizwe singaziswanga ukuthi umkhonto kaLobhengula ukhona ukwenzela ukuthi lawo amakhumalo mhlawumbe kakwazi ukuthi umkhonto kayise mkhulu wabo ukhona ugciniwe kwenye indawo
emandebeleni siyabe sijona isigezi nje
ukuthi ukuthi lokho kuyabe kudala impi nga kuliqiniso ukuthi into enjalo ithethwe inhlonipho yabe ingasekho izinduna ngokwazo ziyabe sezidelelwe ngoba lowo mkhonto ngowenkosi yabo lowo mkhonto yiwo isizwe samandebele siyabe sesiyeyisiwe nxa umkhonto usuthunjwe ngabantu abagangileyo
pho kuthubelwe abantu baye ngaphi bewudinga lowo mkhonto
kunzima ukuthi sitsho ukuthi bangaya ngaphi kakubotshwe bonabo akade bewugcinile yibo abakwaziyo ukuthi bawuhwatshe bawusanga
njengoba besithi nje ngamasela athetheyo kambe bona bangabe besebevalelwane
hhayi amasela yibo alikho isela elinjengoba ngisitsho nje ngithi mina ngile 81 years kade seyokuzalwa anzange ngizwe langelinye ilanga kuthiwa umkhonto kalobhengula ukhona endaweni ethize yikho bonabo abakubonileyo akade bekwazi yibo abalecala yibo kufanele ukuthi batshele isizwe ukuthi umkhonto bawusephi na
pho akumelanga abantu bengena iganga lapha bedinga izinyanga bebona ukuthi kambe kungakuhamba njani
izinyanga zingadingwa kuqondile kuqondile lakho kodwa umbuzo ukuthi kuvele kuzanywani khonokho uma udinga umkhonto wena lowo ngoba usayilizwe loleli ngoba kuyangisa yena ukuthi umkhonto wenkosi yethu njengesizwe uthethwe ngubani engayekethisa yena kutsho ukuthi yena nguye olecala ngoba abantu bakhe yiba batshontshe lowo mkhonto nxa into isicatshile phakathi kweguma uhatanisa abantu bakho ukuthi namhla lizanitshela ukuthi into enje liyisengaphi abantu bangazi bahambe bona bodwa bedinga ngumlando wezinduna lowo ngumlando wenkosi ebusilizwe lowo yibo abantu okufanele ukuthi badinge lokho batshenisele esizweni ukuthi bakhuthala ngakho lokho
kuvele-ke umkhonto wenkosi wawungazili yini babangweni
kuyazila yikho nisithi mina nxa into enjalo ikhona utshontshiwe kudala impi lokho
so ke vala khonapho ngamafitshane ba
engakutsho ukuthi impi kayifuneki ngembala umzilikazi wathi engena kuleli lizwe imkhonto wayikhangelisa phansi ngaphandle kokuthi bezivikela yikho owalwayo ngumntanakhe yena osetshontshelwe umkhonto kuleli lizwe likamambo akuchithwa igazi laba bathi bona bangabegazi bachitha igazi bazawelwa ngamashwa iziphithiphithi zonke lezi ezenzakalayo zenziwa ngenxa yokuthi igazi lachithwa elizweni ongafanelanga ukuthi lichithwe igazi isivumelwano sikamambo lo mzilikazi leso
lo-ke ngumnumzana David Mhabinyana Ngwenya oyingcwethi kwezamasiko esintu njalo ongusiwalu ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo lwezamasiko lenhlala kahle kaZulu ingoma ka Brenda Fassie esivela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela asebathatha umhlala phansi bethola imali zabo zempentsheni emabhanga amancana njengabo CAPS le POSB bakhala ngokuthi baqhubeka beyithola nzima owake waba ngumphathi ntambo wezemali uDr Samuel Mbengegwi kasekho umkhosi wokuthi ilizwe leZimbabwe lisebenzise amaranda kwele South Africa uya ulokhu ukhula kulandela ukusilela kwedola leMelika emabhanga silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngilichiya ku Studio 7 Live Talk igama ngu Chris Gande lilale.